So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika wethesa umlando ele South Africa wokuthengisela izikhali zempi ele Russia. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First elithi selilobele incwadi lelo elibusayo kulelo lizwe ele ANC likhalaza ukuthi kube lemhlangano eyokwazisa ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwemthwakazi eZimbabwe.
Enye into enkulu edala ukuthi abantu bakamtshakazi bazithole sebese South Africa because bebengasuki nje eZimbabwe bezofuna imisebenzi eSouth Africa kodwa bebesuswa yisimo sokuhlala.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ARTUS ithi abanye ababalisi abayi emsebenzini ngoba bengelamali yokugada imithova njalo belandela isinqumo sayo sokuthi kumele bengayi emsebenzini ngomvulo langolwesibili.
Akusiwa abaningi abahambileyo emsebenzini. Abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi ekuqaleni kweviki ngomvulo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende welemelika wethesa umlando ele South Africa wokuthengisela izikhali zempi ele Russia. Ummeli welemelika kwele South Africa umnumzana Ruben Bridget uthi kulomkhumbi wele Russia othiwa Lady R owabonakala eCape Town duze lenkamba yamabutho akwele South Africa ithwala imikhungulo ecatshangelwa ukuthi yizikhali. Umongameli Cyril Ramaphosa ebuzwa edalele ePhalamende izolo ngalolu daba uthe basacubungula ukuthi kwahamba njani kodwa akazangavume kumbe ukwala ukuthi kwenzakala. Kodwa uBridget uthi ulobufakazi bokuthi umkhumbi lo wasuka uthwele izikhali zona ezibikwa zisilela kwele Russia eliphakathi kwempi lele Ukraine. Kulandela imbiko le, iRand le South Africa lihle lawa amandla. Ivandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First lithi selilobele incwadi lelo elibusayo kulelo lizwe ele ANC inhlanganiso ye Operation Dudula lezinye ezilwela ilungelo loluntu likhalaza ukuthi kube lemhlangano eyokwazisa ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwemthwakazi eZimbabwe abakulelo lizwe abadinga ubuphepheli ngoba behlukile kulezinye iziphepheli. Lokhu kuvezwe ngumholi waleli bandla umnumzana Muzi Hlengwa. Yena utshele Studio 7 ukuthi bahlangene ngomvulo lomphathintambo kahulumende weSouth Africa obona ukwenzakala elizweni umnumzana Aaron Motsoaledi. Bavumelana ukuba abantu bemandebeleni abalama permit asephele kumbe asezaphela imvumo yokusebenza kuzamele baye wavuselela kundawo zamakiosks asesungulwe ukwenza lomsebenzi. Abalabantwana abalabazali abadabuka esigabeni sikamthwakazi abazalelwe kwele South Africa asebele minyaka elithumi lasithoba minwembili balelungelo lokuyabhalisa ukuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizens. Kodwa isikhulumeli sikamotswaledi umnumzana Siyabulela Qhoza utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Motsoaledi wayekhuluma okusemthethweni weSouth Africa okungenziwa ngumuntu wonke hathi abakomthwakazi kuphela ngoba wonke umuntu elandela umthetho ofanayo. umnomzana Khoza uqhubeke wathi kudaba lwalabo abale minyaka eyi-18 umnumzana Motsoaledi wayekhuluma ngesinqumo somthethwandaba njalo yiloba ngubani engayadinga imvumo ye-citizenship. Asizweni umnumzana Hlengwa exoxa kabanzi ngalolu daba kwingxoxo wayiqhubele osithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ngoba nje sivumelene no minister ukuthi abantu bazokwazi ukuthi bavuselele bagcine amaphepha lawo awa application up until such time uHome Affairs ebanikeza ama permit bazongahlushwa umuntu bazobe behlezi ngawo la maphepha abanawo. Okwesibili ile ukuthi abantwana bonke bakamthokazi abano 18 years abadingi ngisho ukuphelezele umzali bazoziyela bona eHome Affairs bazi applyele bona ngokwabo ama ID bakwazi nabo ukuthi bathole full citizenship yase South Africa bahlale bephephile ngendlela abafuna ukuphepha ngayo. Okwesithathu savumelana naye ungqongqoshe ukuthi laba bantu laba abantwana abasuke bezelwe omama bazokwazi ukuthi babatholele ama record of birth into ecishifane ne birth certificate for umntwana ukuze umntwana abe nayo indlela yoku identify eka. Konke lokhu sikubona kuyi victory yokuqala ngqa for abantu abamnyama abantu bakamthakazi. So isizwe sakamthakazi namhlanje siyagiya impela sijabule.
Kuza kubalula na ukukhetha abakomthakazi phakathi kwabanye njalo lokubhalisa kuma kiosks lokho bayakuqedisisa?
Kulula kakhulu ukuya kuma kiosk bayobhalisa ebese begcina lokhu esivumelene ngakho. Ikakhulukazi abantu bakamthakazi uma mhlambe behamba emgaqweni beveza ama application documents ebese mhlambe amaphoyisa noma customs obahlukumeza bazoba nohlelo esinalo lwaka APF la bezokwazi ukuthi bafonele thina with immediate effect sikwazi ukuthi sintervene esibalekelele sibasize kuleso semaso esuke sebengaphansi kwazo. Akekho nje umuntu ozothinta umuntu wakamthokazi uma ephethe these documents lawa uku-applya. So lesikhathi Home Affairs senza ama processes yila khona bakamthokazi bezothola this kind of protection under the arm of African People First ngenxa yalesivumelane esingene naso no minister uMthwaledi.
Khona ngapha kule South Africa bakhona abathi abavela kwamanye amazwe ababalisa bona abavele Zimbabwe babathathela imisebenzi njalo kulabanye inhlanganiso ezingafuni abokuza ezinjengabo Operation Dudula litho ngani ukuthi baphephile abakomthwakazi njengoba bezahlangana lalaba bantu emgwaqweni lesibhedlela?
Yeah, that way mhlambe thina esikwenzile njenge African People First sibhekane nodaba lakamthwakazi separate from any other form of udaba olukhona la South Africa. Asidili nodaba labantu bakamthwakazi ngendlela efanayo nesidila ngayo nama foreigners who have nothing to do ne South Africa. Remember isizwe sakamthwakazi sibunjwa umzilikazi kamashobane who is a full South African by birth and by origin. Yingakho ama formations afana no Dudula afana no Soweto Parliament na amanye ama formations akhona o Save South Africa, South Africa is not for sale. Siwabhalela izincwadi ngamunye sihlala phansi nabo sibachazele ukuthi abantu bakamthakazi bangabantu abakanje. Enye into enkulu edala ukuthi abantu bakamthakazi bazithole sebese South Africa because bebengasuki nje eZimbabwe bezofuna imisebenzi eSouth Africa kodwa bebesuswa yisimo so kuhlala esingasihle eZimbabwe. Akekho umuntu ongahlala la ebulawa khona, akekho umuntu ongahlala la ehlukumezeke khona. Into yakamthakazi isimple iqondile futhi labo abala eSouth Africa abakade befikile la eSouth Africa abasebeyimisele ngokuhlala la abamukeleke ukuthi bahlale kanye nathi la bese kuthi laba basekhaya abayimisele ngokuqhubeka nokuhlala eZimbabwe abalekelelwe phela ekutheni bakwazi ukuphila impilo yabo kahle bengacinde zelwe futhi bengahlukumezekile eZimbabwe. Kumele siqinisekise ukuthi inkululeko yakamthakazi iyafika futhi ifika manje.
Lo ke ngumnumzana Muzi Hlengwa okhokhela ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First njalo ungukansila weThekwini obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDurban kwele South Africa. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi abanye ababalisi abayi emsebenzini ngoba bengelamali yokugada imichova. Linhlanganiso ithi njalo balandela isinqumo sayo sokuthi kumele ababalisi basebenze ngomvulo langolwesibili kuphela. Lokhu kuyindlela yokukhonona ngeholo abathili phansi. Lamhla khona abakhokheli benhlanganiso ezimela izisebenzi eziphansi komanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions bazahlangana eHarare bekhulumisana ngodaba lweholo phambilini komhlangano wabo omkhulu lohulumende ngeviki ezayo. Inkulumo zikahulumende lezisebenzi zakhe lezi ziqutshwa phansi kwedale leNational Joint Negotiating Council. Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa imali ephose ingene kunkulungwane yamadola eMelika, i-US $840. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli se-ATUZ umnumzana Themba kuye moyo.
Kusiwa abaningi abahambileyo emsebenzini. Abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi kwa ekuqaleni kweviki ngomvulo. Base behambe kuma-workshop awe-curriculum review. Lapha thine sithe khona njenge-ATUZ nxa ababalisi besenelisa ukuyafika ku-curriculum review kubanikeza ithuba elihle. Kuma workshop e-curriculum review kubanikeza ithuba elihle lokuthi bahlangane mathupha baxoxisane ngendaba yokuthi nxa uhulumende ehluleke ukusikhangela iholo lethu kuze kuyefika i-month end bese siyenelisile ukuxoxa savumelana ukuthi ngcono siyenze i-strike esigcweleyo. Abangayanga kuma workshop bakhona basemaklasi ngoba lokho singeke sikuvimbe, kodwa kabakho emaklasini ngoba befuna ukuba semaklasini. Basemaklasini ngoba besazi ukuthi uhulumende we-Second Republic isigebenga, uyabulala isigebenga, uyaxotsha abantu emsebenzini isigebenga, uyamisa izimali zabantu. Ngokunjalo abantu bathi ngangcono baye emaklasini, kodwa ke kulobungozi kuba khona kwabe emaklasini ngoba besemaklasini abafundisi, abazali laye uhulumende bavisita amatitsha thine ezikolo akhona kodwa kawafundisi abantwana chuti bayafa. Lokho kumele kunanzelele uhulumende ngaphandle nxa ekwenza ngabomo ukuthi abantwana bezikolo zethu abantwana bethu eyenza imikhuba ekwaziyo ukuthi abasoze bafundi ngoba baba abantwana bafunda khatshana le emazweni.
Uhulumende uzahlangana lezi sebenzi zakhe ngeviki ezayo phezu kodaba lweholo lolu. Lina njengababalisi kuyini elikukhangeleleyo?
Indaba yokuthi kuthiwa izisebenzi zizahlangana lo mkhathi, hayi angihleki kodwa ngihleka usulu ngoba thina njenge-ATUZ kudala sakhuluma ukuthi izisebenzi kumele zizimele zona kusetshenziswa inkokheli zama-union, hayi amasela o-Alexander abatshontshela izisebenzi bephinde bethi bayazimela izisebenzi. Kuzahlangana njengokusitsho ntatela intungamile ukuthi izisebenzi zizahlangana lo mqhatshi wazo, kodwa kuzahlanganwa nje njengoba vele kuhlala kuhlanganwa nsuku zonke, kunathi tiye, kuhlekelelwane, kunikezwana ama-allowance, baphinde babeke elinye ilanga futhi lokuhlangana. Thina kakula vele sikukhangeleyo, thina esikufunayo asifuni ngxoxo, sifuna ukuthi uhulumende asinikeze umholo wemali yase-America ngoba lo mangunje uyakukhuluma ugovernor we-Reserve Bank, ngoba laphandle lapha ezitolo sokukhuluma idola le-America le yethengelabizo okuthiwa yibhondi okuthiwa yi-RTGS ivele kayisasebenzi. Abantu kabangena ezitolo bakhangela ukuthi amafutha okugcobisa inivia imalini, abantu kabangena ezitolo bakhangela ukuthi intengo isime njani, pho hola i-RTGS wenzani. Silokudana ukuthi kulabantu abalokhu besithi bamela izisebenzi bona belanda ama-allowance, bathi bamela izisebenzi bona bezitshontshela.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUZ obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangeleke eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukudla okuthengwe phandle kwelizwe akuseyi kubhadaliswa umthelo wejuti njengendlela yokunqanda ukuqonga kwentengo ezitolo. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi kulababili abakubulawayo uSitshengisiwe Ndlovu lo Alison Unami ababotshiweyo besetheswa icala lokuqilubezela abantu ngokubabhadalisa imali besithi bazabatholela umsebenzi phandle kwelizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hawu siyabonga lonke balalela bahle imbono yonke emihle ukhosolwayo kawukhosolwayo losolwayo uRayiti lokholwayo uRayiti singagijima sidume sikambe sesikhulumana kubi abanye basupport amashona abanye banjani njani bablema umoyo aya kulantu enjalo sicela ukuthi sibambane nini sonkeni sihambeni lapho siyakhona kuphela kulokuthula lokho ukublema umuntu onkuyakho evandleni athandayo abafuni emara pika abazihambele bengala kuchothoza abafuna izano abazihambele bengala kuchothoza triplisi abazihambele bengala kuchothoza zaphu abazihambele bengala kuchothoza ukuze kuphela sibone into abesiya ezilongo singehlule ukwenza ukuright siyadibeka sonke singaphumelela ukwenza ukuright siyahlala kuhle sonke kuphela okusalayo ukuthi singabuyela khona phana any 5 years to come futhi sizabe sinyile sizabe sidle futhi sizabe sizwile yabona
Studio 7 linjani ngesandu uribonga lonke yeva sakazi Studio 7 ngomsebenzi omkhulu wezayo mbuye futhi njalo ngithi ebantwini bonke abasintwini kwamphakathi asivoteni sivoteni sivoteleni iMRP sivotele kumakhansila lama MP mboni ngani kungasisiza lokho then upresident sizakuthiza votela yena lo we-CCC kuphela yinto vele esecikeni ngoba ngazake sivotele izayo sizavotela upresident we-CCC kodwa thina i-agenda yethu yokuthi ama-MP ethu lamakhansila angeke ayibe yiwa phathayo emathebeleleni asafuna ukufuswa ngabantu abavela kwezinye indawo bezosibusa lapha yiko kwenza ukuthi lati sithi sifuna ukuthi amakansila lama MP vele thina vele sifuna ukuthi ilizwe lethu libuye ezandleni zabanikazi balo silisuse ebantwini bona laba babesihlungeni ababamba yonke into kube semsamo bakhona kube semnyango bakhona kube sesenta bakhona hawu bhakita ke libamba ukuyo kukodwa ngoba yisini lodwa lisemhlabeni lapha lati sinje singama tribes amaningi adinga ukubamba lati sikhokhele kodwa ke selokhu esathola izibusa sikaze simkhokhele leli lizwe njenge-MRP sifuna ukuthi sizimele sodwa ukuze sikwazi ukuthi kungabi lokuxokozela phakathi kwethu ngoba kadesi kulokuxokozela ngenxa yokuthi abempumalanga bafuni kukhokhela omunye umuntu ngaphandle kwabo so thina lati sesifuna ukuphatha elethu lizwe yabo
sanibonani siyosakithi sakumthokaza amandebele bengicela siyosakithi sihlangane siyahlupheka cela sihlangane singakhetha ibala singaqhama phakathi kodwa sikhangeleni bhayisisi sonke nisisabecela undodana
yazi zijamelene zindala zombila zijamelene zindala zombila into enganiphosibu nihlalisa kuhle ngangicabanga ukuthi kuzaba izanu p f versus zap ngithi ishona versus indebele manje ishona versus shona hayi asilindeni khona zijamelene la abantwana begola into esihlanyayo lesi ungakulaleli lokhu abantwana kwena lokhula nxa kukhuluma suwa into esihlanyayo hey asilandeleni MRP umqondiso ufuna ukusincede ezoqumila izwe phakathi lokwelandochamisa labomnankagwa yiyo amaphathi amakhulu ona lawo mabi MRP leyo vele ethi kayifuni kuvotela upresident ilizwe uzaliqume ngubani kambe nxa ucabanga ubona uzaliqume ngoba okunye okuzinto oshiwa so ayuyamangala le njivazweni ezingazithola zikhuluma kustudio 7 group ayuyazimangale kuphonga ujentwana kuphela ngenkulumo kujentwana ngenkulumo umuntu ongazange abona impishulo uthi ubonjani uzothiwa ye ubuyele egangeni kungcono ubuyele egangeni owayo ungabuyele egangeni kwakuwa libona igama lalinjani kwaleyo mnyaka walibona igama kalifisi lib
laleli bestudio 7 balaleli bestudio 7 linjani ungafela uqinisa lo khuluma wasejabhiwa elubhane ekala siyibeke kanje indaba yamapulazi le ukuthi umtakamgabe wayenamapulazi amaningi akusuye yedwa onamapulazi amaningi kusho ukuthi lapho abezanu abanye lapho izanu abajoinele nje abaphezulu ezikhundleni ukuthi bayijoinele nje ukuthi nethu waba kuzalo abangaphansi kwezalo kukhona umvuzo ozowuthola, kukhona okuncane ozokuthola, hhayi ukuthi nje kuthiwe umntaka mgabe wodwa bonke bengasetsho bona labo omnankagwa bona labo bonke labo chiwenga bonke, okusho ukuthi kudade kuzalo akekho umuntu onganaplazi. Ithami nje kuthathwa amaplazi, abelungu bethathelwa amaplazi, bathatha abaholiswa namaplazi, ubona namanje nje lokhe kuthathwa amaplazi nabo olothwa ngobani labo bompofu labo besiyathatha amaplazi abantu, lokhe bebathathela abantu amaplazi. Kusho ukuthi le into yamaplazi asinto yamanje, into yakudala ezothatha isikhathi futhi ukuthi abanye abantu amaplazi abo adiscoveke. Amanye amaplazi abo nje bayathathe bona labo gawula uma bekhuluma nje kanje, banawo nje amaplazi labo chuma labo nalabo omax mkandla labo banawo nje amaplazi nje afihliwe, abanye abhaliswe ngamagama abanye abantu angasimagama wabo. Izano okusho ukuthi inemkhuba, emkhuba yayo izano eyifihle eyithuze emqubeni okuthi yenza abanye abantu ngathi bayabona bekhuluma kanje engathi abanawo amaplazi, akekho umuntu onganaplazi kuzalo lapho. Izano okusho ukuthi okwayo nje ngogombela kwesapho abantu bakhona, kumele ukuthi kuyukuthi ma kuyuthi ulandela izano kube khona okuncane okubhekisiwe, kube khona okuncane okugcinisiwe. Izano leyo enjalo leyo angazi ukuthi abantu abayilandelayo kanjani.
Sanobonani kustudio 7, sanobonani kustudio 7, okhulumayo Prince Duke emakhorokoro. Kade ngigqugquzele osebutswana ukuthi asambeni sevota, madoda asambeni sevota, lobosisi sevota, sevota ethina abantu sithele nzima yethu sezimbuzi ebutswana, abatswana bangasibhadale la.
Livuka njani basakazi bestudio 7 kunye nabalaleli? Hayi, siyavuka nathi. Bamnkomo, nanku amehlo kuphela ngapha sefile sizwa kuthiwa kulabantu ngapha e-Mark South abalungisa amehlo hawo, kabafike phela langapha ekhezi, abafike ekhezi e-Ward 5 sibili lapha kule clinic enhle eklini, elabantu mpela bahlwetshwa ngamehlo kulesi sigaba selisethu lesawo. Kababuye bamnkombo, kababuye, asisaboni bamnkombo khonapha, ababuye sibili bezosincedisa. Ake ngithi abafowethu, njengoba abafowethu lisikhuluma lapha ku-studio 7, inhlamba kasiye yeni njengoba be-studio 7 besicelisa ukuthi asiyekeleni inhlamba. Into enkulu bafowethu, sifuna imibono. Nanku phela isiqwa sithi 1800 sithini ngaso, okhulumayo ngufamona lapho Ngwenya. Sifuna imibono bafowethu, Famona Ngwenya lapho e-Ward 5. Siyabonga
emsakazweni e-studio 7. Linjani basakazi nabalaleli nje bo, yile imeseji ngiqondise kuma-leaders wonke avele eHarare. Ngoba uyathola ukuthi i-leader ivela Harare, Emerson Mnangagwa, Nelson Chamisa, Douglas Monzora, uzositshela eMathepeland ukuthi lo nyaka sifuna abantu beMathepeland kube nje kumbe kukhitshwa amatitsha akhuluma isishona, kumbe kukhitshwa amaphosa akhuluma. Sifuna ukuthi bengakutsheli thina abantu beMathepeland, baye kutshela khona ngani abantu abayibo abasuka khona bezosithathela imisebenzi ngani? Uma uzositshela thina sisayenzani vele kahle singabantu beMathepeland, abantu abale power yibo bona ngani kumele batshele khona ukuthi hayi fund lingathatheli abantu beMathepeland imisebenzi, bona labo ama-leaders. Hayi kukhuluma khona le Harare, engakukhulumi engapha eMathepeland. Wama mbese ukukhuluma ngathi Mathepeland fofala ukuthi badlala ngathi phela kuma kunjalo, uba khona bazayenza lata kwathi sayiyenza ushiyabona. So abakukhulume yokhona ngale Harare, mabe ngakukhulume bese Harare sokukhuluma nangapha abahle bethule bakona into abayizoyilungisa musa. Ya siyabonga,
salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela labalaleli, ngibingelele kakhulu ibandlalelo movement, ngithi mayelo amahle lezi obuseli khona kuvoters roll, lati sikhuluma so sikhona kuvoters roll. Libona ukuthi vele abantu bonke lezi hlobo ziyangena kuvoters roll, ukhulume ukhona ulindele ukhetho. Sibonge lama leaders ethu athwala abantu ngapha seZimbabwe, we have vote sizothola South Africa kunjalo. Sibabonyele sithi uNkulunkulu ngangangezelela lapha abakhupha khona ngoba bazimisele lokubathwala futhi besiya vote besenzela ukuthi kungabi khona ozakhala ngemali. Asiqineni mayela amahle from kukhansila, libonthi livotela iTriple C. Sifuna ukuthi eParliament laphana kwendlala iyelo, izani PF vele lingayisabeli, thina sisodwa siyiTriple C, asidinga ubambana lelinye ibandla, sisodwa thina izani PF vele siayisidli vele ila iyakwazi ukuthi vele ayisidli. That's why libona umnankageze sabukhipha ama reforms kathi esiku yafuna ukungena ku-Commonwealth and ukufunile this time. So kathesi ukuthi ayenze i-free and fair election sokunzima ngoba uyakwazi ukuthi angayenza uyadliwa. Njengoba libona ubona laba kuthiwa uyabela amaplaza ayi-21 izanu PF2 liyakwazi ukuthi bona bale more than that. Ngathi yakhala kathesa abantu babesithamashona abuleli lizwe. Mina ngathi yakhala u-Obedi Mpofu wange lapha abakhipha abantu abaningi emayadini lapha. Bafaka izitolo zabo, bafaka ibhenki, bafaka izindlu zabo. Konke kubiza u-Obedi Mpofu indawo yonke leyana usithi ko-DA. Indawo ka-Obedi Mpofu futhi uyakhayela efolosi usiya ku-Meririn lapha indawo yonke leyana amashopu amahle lahani izindlu. Ngoka-Obedi Mpofu uJacob Mdenda lwana osephalamende lapha uphethe amakhiye ulitonga ngwebhinga. Right, sizokhala ngamashona bethu, sizokhala ngabonini. Vele emalaphana into esidingakala ukuthi kukhithe izani PF kuphela. Yabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke kesizwe amazwi kahulumende welemelika.
Inyakatho yelizwe leSyria okwamanje igcina abantu abazinkulungwane ezilithumi 10,000 ababesilwa ku-ISIS, iqembu lamalwecatsha elikhulu okudlula amanye emhlabeni. Abazinkulungwane ezinhlanu babo ngabeSyria, ezintathu ngabe-Iraq, njalo ezimbili ngabavela emazweni angamathumi ayisithupha aphandle kweSyria le-Iraq. Iningi labesilisa laba lathunjwa liqembu le-Syrian Democratic Forces lisekelwa ngele-Coalition to Defeat ISIS ngomnyaka ka-2019, ngesikhathi lapho i-ISIS eyazama ihluleka ukubambelela kudolobho le-Baghaz elokugcina ababelithembile eSyria. Lamuhla, amadoda la ahlala enkambeni egcina ababotshiweyo e-Al-Hol phandle kwedolobho elilebizo elifanayo. Abanye abahlala labo e-Al-Hol lakwenye inkamba ethiwa yi-Roj yimdeni yabo egoqela abazinkulungwane ezinhlanu lasithupha i-56,000 abangabantu makhaza labantwana abazalelwa kulezi inkamba. Abantu laba balindele ukuthwalelwa emazweni abo, kodwa lanxa inani lababuyiselwayo likhuphukile eminyakeni odluleyo, amazwe abo awabemukeli ukuthi amanye abe madolonzima. Abagcinwe enkambeni abavunyelwa ukubuyela ekhaya babengabesifazana labantwana. Ukubuyisela abesifazana labantwana kuqhakathekile njalo kuyaphuthuma, kodwa iqiniso ukuthi labesilisa labasakhulayo labo kufanele besiwe endaweni lapho abazathola ukucetshiswa, kutsho umnumzana Ian Moss, isiphathamandla sikahulumende weMelika esibona ngokuphathelane lokulwisana lamalwecatsha njalo esiphethe lezinkamba. Siyezwa ngesikhathi esiningi abakhokheli besithi ohulumende babo abafuni ukulethwa kwalaba abantu. Bathi ababesilwa labo nxa bengatholakala belecala bengafundisa ezinye izibotshwa. Bathi njalo abaphendukayo laba nxa bengatholakalanga belamacala bengalungiselela ukuhlasela kumbe ukukhuthaza ukuthi kube lodlakela. Ngakho kulokwesabela ukuthi abanye bengafundiswa umkhuba wamalwecatsha kumbe bavuselele iqembu le-ISIS loba benze okunye okwedlula lokho. I-ISIS iqhubeka idinga amathuba amatsha okwengezelela inani labo ngokukhulula abagcinwe enkambeni, kutsho umnumzana Moss. Nxa bengabaleka bengaba yingozi, hatsho enyakatho lempumalanga yeSyria lesigabeni, kodwa le makhaya ethu. Indlela yokwenqabela lokhu ngeyokubabuyisela emazweni abo becetshiswe, bahlale labanye emphakathini, njalo nxa kusenzakala bethoniswe, ukutsho umnumzana Moss. Ugqibe ngokuthi ukuphungula inani labantu abasezinkambeni lababotshiweyo kwenza kube lokuvikeleka, njalo lohlupho lolu lube nganeno.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
You must hustle if you want your. If no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Come my mind on my mind.
Isikhathi kasavumi ukuba sikhubeke sonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende wele Melika wethesa umlando ele South Africa wokuthengisela izikhali zempi ele Russia. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First lithi selilobele incwadi inhlanganiso ezishiyenelo uhulumende wele Melika ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwamthakwazi eZimbabwe. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivisifisela impela sonto elithukela ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo ebuseni kodwa silazo nsuku zonke ngokusihlwa ngo half past 7.